Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lesisi selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lweZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye.
20 meters. Uzatholthi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela Primary usekuphe Nkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence kakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla ukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Ivandla lesisi selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lweZEC unkosikazi Priscilla Jigumba likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandla leli umnumzana Ian Magone utshele uJigumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMagone uthi eGokwe neMbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni iZEC izange yenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele iZEC yazise uZulu andubana loluhlelo luqaliswe lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze luye phutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Waphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana leZEC ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo amavoters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station. Uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lololwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma polling station bayechecka amabizo abo kuvoters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo.
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe emahofisini aweZEC bayexoxa lobukhokheli weZEC kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abaregistaye ukuvota ukuthi bayechecka amabizo abo ukuthi akhona kuvoters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela emawadi akhatshana lama-district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli beZEC.
Zona khona isikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele iZEC yenze imhlangano lezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation. Khathesi eNkayi South iZEC sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 eNkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 eNkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary useku eNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe useNkayi South. Lezi izinto okufanele zilungiswe yize
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe, umsekeli kamgcini sihlalo wesigaba seMatabeleland North kubandla le-CCC. Ubekhuluma ke ngokwenzakala khona le eMatabeleland North. Okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ekhuluma ngodaba lunye lona lolu olwamabizo angekhoyo ku-voters roll.
Balele umama uJustice Chigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi, ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi we-ZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, ama-wards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa i-BVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo wakho wonke njola le number zesithupha le address, kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabizo. Okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iConstitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama-civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale le-ZEC, le-civic society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba i-constitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla e-ZEC, yona i-ZEC izalwa yi-constitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandlaleni sithi cha, lokhu kungazala idonki ingazala inkomo. Siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiwo. Siyabonga zulukandaba ukusihlomisa lisiqonqonqo lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Silokhu sikudaba lunye, isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe. USilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Amapholisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo, amapholisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane bayaganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba, njalo abanye abesilisa bayagwazana ngenqamu. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo yaliqiniso, ungakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu. Kade sikuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu, okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokhu siyakubona lathi njengenhlanganiso. Amadoda izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlangenela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini wonke abalwisanayo? Libeluleke.
Sile ndlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezichiyeneyo, sibonisana ukuthi yikuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela solwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, kwesinye isikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama, lazo bebuye labo mama, lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancediswa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye iindlela zokuthi baba resolve ama conflicts awo bengasebenzisanga odlakela so siyasebenza lamadoda azibuyelayo maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo labanye ababe refuse ngama court ukuthi abuye azothola i counseling njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola i counseling kunhlanganiso yethu njalo siyasebenza labe majele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani ebuhlungu okunganani njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengana leyo so siyancedisana lama government departments achiyeneyo lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu nyabona
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePadare enkundleni Men's Forum on Gender obexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho phansi kwemigomo emitsha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe eBroad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibili into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu. Le into yabo vele ususiya kudala kade sibakhangela ukuthi izanu singadliwa. So abezanu vele lokhu into abadla ngayo. Leyo badla ngayo vele akuya kumangalisi. So noba kunjalo sithi siyahamba siyevota kunjalo sibili. Kade sibesala ukuthi ba-announce ilanga lokuvota inxathi wabonde kunzima. Umfana omncane bathwalela ubhulu, okhulumayo ngigagisa ngicijo mkhwananzi ngiyabona.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sithi ziyani lesilo size sinyama sika mthwakazi siyalibingelela emagumeni wanu umhlaba lapho elikhona Nkosi yami ye libingelela nguye umzukulu kaXamuka Vinjela untaba kayibhodibhodi ngaba lentebe kuphela awuthi ngihlale edabeni ngeke ukulandisa kakhulu ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha noMthembo Nkosi yami wayevuka ngola uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South ukuthi uyalwa kanti abantu bezanpf kanjani kanti wayilisilo phendula kahle baba Pendula kahle ubeka amaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula ulowa muntu bekubuza ulelungelo lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu maye kubuza no bantu bezana ke liziphathe kahle yeye ngikhuluma ngikhona la angikho eGoli ngise South Africa esifundeni ongithi province esasempumalanga embombela yikho la engikhona ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma ese Cape Town uyathi useGoli kanti hayi iGoli phela ngeke uthi use Victoria Falls uthi kobulawayo no siyabonga asambeni siyevotanini impela bantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela kodwa no abantu bezanpf sebeqalile ubumenemene babo into abazenzayo lezi okuthiwa uyathi wena ungeblawa uyebhalisa kwezindawo sofanele ogogo bagibela amabhasi no man akelekele ukusirobha abantu bezanpf sesibona thina siyabona impela siyintsha sizelwe ngama-80s no lingasirobha ya abazali bethu elalibarobha please asambeni siyevotanini sonke nini bantu bakithi ngalawa amagama lapho elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yes Studio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye nabasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama amen.
Studio 7 litshona njani badala ayithina siyatshona into enza thanda ukuyikhuthaza abantu lapha abantu bak bakithi. Abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheka amabizo abo losikhathi sokuba sokuvota. Kwabangapheli inhliziyo abantu. Lalo amabizo abo amaningi etshintshiwe, umuntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesebhensati. Asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale. Asimeni izibindi laba amayouth ezanu. Xa sebesiyavota nyabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi ilizwe lethu livuke bengabe lonke bengama-$50 bebone umuntu ozasenzela ikusasa lethu. Hlakaniphane mayouth, yekele ukuhlala limbesisekile ungelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ungelaihlala kahle khona elizweni likube le mfundo kanti esikunje abanye into kuthiwa yi-AT m abayazi kuthi kuthi bathi umuntu angena ku-AT m kanti usiya kulo muntu osebenza uthola impentsheni akudla fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ethi liphumelele ilizwe linothile kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa omakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze kwakhe akusukuthi abawona omapresident abamakhelwana bethu bayona abayadla imali yombuso kodwa abantu ababulala ilizwe okwakithi kuyayangisa kakhulu. So asizamenini ukuthi sithungiseni ilizwe siyevota loba betshintsha amabizo ethu okubhalisela sambenini loba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSlwanda kwele Botswana.
Salibonani, salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi akungasiyaphila. Into abantwini bakithi bantu lingavumi ukukhohliswa iqembu leZANU-PF waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bamba benika abantu ama-$5 utshuthi ma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona futhi behambe njengakhona ukuvela kuhlala bekuyenza ngoba into yabo veleleyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto. So singarojwa ngamaswithi nje abantwana sibadala amazingaka asiyenzele utshintsho asibe ndotshintsho ilizwe lethu. Loku ma besinika izimadlanyana kwama-$5 loku asithatheni sizidleleni lo ma sizengena ebhokisini siyakwazi ukuthi siyenzayo kuphela.
Samile emsakazweni siyabonga kakhulu omsebenzi elisiphathela wona. Laba nombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje sami si-worried ngendaba ye-election le khona ukuthi njengoba iZAC ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu ukuthi bekwazi uku-check amagama wabo manje njengoba se-election iZAC yona le yaphetha uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela efanele kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abakwenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le beregenisa no-PF. So ayikho yini indlela bamplan ukuthi akenziwa especially laba abaphethe u-3C labo ukuthi bebe lamacebo kubona ukuthi kuyinto engenziwa i-way out ukuthi ngoba iZAC sibona ngalile ukuthi angeke ikwazi ukusiphathela ukhetho olukhululekileyo. Umbuzo enginawo-ke lapho kubonke abantu ongakwazi ukungisiza ngiphendule ukuthi alikho yini icebo elingenziwa before i-election ngoba khani vele sesizokhala futhi enze khona lokhu yakwenza ngi-last election iZAC ma izahle ihluleke ukupha abantu i-voters roll ba-check-e bezibona ukuthi bakuphi. Ma umuntu ethu uyazi-check-a igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constitution engasiyo ngisho le province yakhe so kukhombisani lokho losiyakukhethwa. Ngicela impendulo ma ngingayithola lapho. Siyabonga.
Sanibonani badala, sanibonani badala, eshi bafowethu, ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo ngezindawo. Eshi bafowethu, le ndawo yekhaya le yeZimbabwe, hayi nzima bafowethu, nzima bafowethu. Kubuhlungu ngokuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile bo-name from there bekuthi ba-check amagama abo, kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona. Ale nto bafesu yinto enzima mpela, lesi yisisimenemene esingenzile manje. Awukhethi umuntu ebhalise kushabe igama lehanje le bekwakatshana kuthi engakwazi lo kuyavota. Hayi no, lala bantu abakhayela amavoti labo kusho ila badla labo badlale ezanu-PF. Ayisikho lokho okwenzakalayo manje, hayi ayisikho manje. Loku kuphanje umbani into ngathi zimosheke zikomile kangaka emakhaya. Imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ukugada siyakhathana njalo. Hayi nolu daba lolwaluhluze kahle mani, amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota. Yekelani ukwenza njalo abantu manje, indlala lidlala kabi lina abantu. Ungaphulala ugogolwana kwakuthiwa ngugawolo wayeyikhuluma lwana umnyaka phathi ngugawolo mbe kathombana lugogolwana manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ungaphi ugogolo ugayigusu usaphila gayigusu ungaphi Ayayaya, uthini ke manje kayigosi into mazinje, usaphila kayigosi ungathola koko. Ngiyabonga bani. Hayi man, akele yambulu insizwe ezingcono man, caba ngencono man. Singamoshi isikhathi sabantu manje ke libhalisa abantu ukuthola bule bathatha amagama wele balahlela kaChina. Yini konke lokwenza? Ayisikho manje lokwenzayo man.
Salibonana Studio 7, salibonana uNtungamile Dube, uSimone Dube siyalibingelela lejani. Azi kuyahlekisa okukhulunywa ezana. Baze khuluma ngokuba kwentengo. Bona bayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphikisayo. Kuyihlekisa kakhulu. Hlekisa likhulunyiswa nje ukhulumayo lokungumelidi mani. Wabamlalasi.
Sanibonani kuStudio 7 linjani? Ingabe liyaphila amaqhawa kithi. Kubalaleli nabasakazi. Sithi vuka mthokazi vuka. Abantu bethu sizibuze singaqedi ngento eyenzakala emathebeleni. Kobomangwe yengwizi. Kobombambanyika amashona lamaChina sebethatha lwalo umhlaba bawenzo wabo ukhulumayo OBG ukuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli induna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi bapho ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hayi abasihloniphanga labo abantu impela ngajabula ama voice note yami ingadluliswa izwi ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokwesikhathi sethu manje sokuthi ne siyibambe nomijisa
izini. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa kuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu o ngusenetha kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye, nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile ezibili u-Tim Scott enguye olilunga elilodwa i-Black Senator ekhona kuma-Carolinas ngale. U-Tim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo lika-Trump elokuthi khona u-Tim Scott ayenza ngathi uyangena laphana ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama-Republicans ukuthi ama-Republicans aluyise laphana. Ngibona ngathi u-Trump ulesandla kukho khona lokho. Ngoba angithi kuza kuthi lo mama uHaley bese kuze kuthi lo jaha uDeSantis waseFlorida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana. So uTim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphomba isivuka mpunzana akungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana insurrection into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikhona laphana White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngo vice president former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika Tim Scott.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. amabizo abantu abaningi ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.